siyasibonisa ukuthi umbuso oyiwo ophethe izintambo kathi sabayibo abantu abaphethe izintambo kathi sizigebeng. Ilizwe elibuswa ngumthetho omuntu kathunjwa yinkalakatha yendaba leyo enzima. Kuyabonisa ukuthi kulobu gebeng obenzakalayo njalo benziwa ngabantu abaphambili abaphezulu abaphethe umbuso. Ukwala kwayo le commission ukuthi lo obefihliwe afakaze kuyakutshengisa ukuthi yona i-commission imi kuphi njalo ingeyani, ayisiyo yabantu, niyalabo abayi-appointayo bayakha bayibumba ukuthi be i-commission. Ngakho izizalwane zeZimbabwe zingathembeli kakhulu ukuthi kuzophuma iqiniso eliningi kumbe kuzophuma imilayo eminingi kule i-commission ngoba izandla zayo zangcola kudala ekubunjweni kwayo lekwakhiweni kwayo.
Ibimele iluphathe njani udaba lwalumlisa obethunjiwe likomishini?
Njengekomishini eqondane lokudinga ubufakazi leqiniso bekumele ukuthi lowo bethunjiwe bamuzwe bamlalele ukuthi uthini. Nxa bengamlalelanga njengokuba kunje kumele egwalweni labo abazalibhala bachasise ukuthi abanye abafakazi bantshontshwa bafihlwa kube ngubuye ubufakazi obuphakathi kwe-report ukuthi kulabanye abafihlwayo bangayenzi ubufakazi njalo izathembakala kanjani le-report ezavela kule commission okulabanye abantu abebethunjiwe bafihlwa abangasabuyanga ukuzofakaza.
Kuyini okumqoka obona iphuma lakho li-commission? Zixwayiso bani obona iphuma lazo?
Ngokubona kwami abakwenzayo i-commission le yakhelwa ukuprotector kumbe ukuvikela iziphathamandla zaseZimbabwe kade sayakhelwanga ukudalula iqiniso. Ngakho izaphuma i-report kodwa iyabe ikhuza abaphikisayo, ikhuza ababusayo, ingafaki izincumo zokuthi izoni nezigangi nezikliwi zigeziswe. I-commission ye-public relations eyokubamba amehlo le ndlebe zabantu, akulanto enkulu okumele izizalwane zeZimbabwe ziyikhangelele la.